Soku isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi omuhle ngolwesithathu mhla ka 13 kumpandula 2023. Igama nguNtungami Linkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi abukho ubufakazi obutholakala kuKhande Maunga kulokho asolwa kikho.
Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leTriple C, uNkosazana Maureen Khande Maunga, ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dala Khole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube Khole 19 votes.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF ongukhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council. Abakhokheli bezomvikela bathi kula masotsha lamapolisa asisebenzisa izidakamizwa lotshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga lebandla eliphikisayo eleTriple C, uNkosazana Maureen Khande Maunga, ukhululwe namuhla ngemva kokuba abatshutshisi becite icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ayencintisana lalo kukhetho olusanda kwedlula. UMavis Gama usipha lolu daba.
Igqwetha likaNkosazana Khande Maunga, umnumzana Harrison Nkomo, utshele iStudio 7 ukuthi umtshutshisi weHarare uhlole amaphepha omsolwa wathola ukuthi akulabufakazi bokuthi wadala icala.
We have been here since morning and the prosecutor general has looked at the papers.
Besilapha kusukela ekuseni njalo umtshutshisi omkhulu wakhangelile amaphepha wasebona ukuthi abukho ubufakazi obutholakala kuKhande Maunga kulokho asolwa kikho. Ngaleso sizathu ke usekhululiwe.
Ekhuluma lentatheli zindaba ngemva kokukhululwa kwakhe, uKhande Maunga olilunga leCitizens Coalition for Change uthe kuyamangalisa ukubotshwa kwakhe izolo lamanye amalunga eTriple C amabili. Ukansela Clyde Mashojera lomnumzana Dawudi Jusab abetheswa icala elifanayo.
It's that moment when our system has been exposed to its inefficiencies that such charges can be hit.
Leso sikhathi lapho inhlelo zethu ziye zalulazwa ngenxa yokungasebenzi kahle kwazo ukuthi amacala anje afakwa emuntwini kungekho ubufakazi obuhlanganisa lowo muntu lalelo cala loba indawo elidalelwe khona.
Abathathu laba abamangalelwe emapoliseni kulandela ubudlwangudlwangu obenzakala ngosuku lokhetho eSunningdale lapho okulabantu okuthiwa bazama ukubulala owayencintisa kuleyo ndawo emele ibandla leZANU-PF. Amapolisa athi bazama ukuchisa imota eyayisetshenziswa ngamalunga ebandla leZANU-PF. Ibandla leTriple C liyakusola kakhulu ukubotshwa kwamalunga alo. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Promise Mkhwananzi uthi balethemba lokuthi inhlanganiso yeSADC izaphathisa abantu beZimbabwe ukuze kuqhutshwe ukhetho kakutsha. Uthi lokhu kuzakwenza ukuba ilizwe libe lamapolisa asebenzela abantu hathi uhulumende njengalokho okwenzakala manje.
Njengebandla siyakuthothoza kakhulu lokho okwenzakaleyo, sithi kuliphutha kakhulu eliyangisayo elizweni leZimbabwe.
Umnumzana Mlungisi Moyo olilunga leZANU-PF Central Committee uthi ibandla lakhe lilandela imithetho yelizwe, ngakho ke ababotshwayo ngabacatshangelwa ukuba balamacala.
iZANU-PF yiparty engafuni i-violence and imessage leyi umongameli yimessage akade ikhuluma nolanguba uwapha marala.
Inhlanganiso eziningi ezizimeleyo ziya kusola okwenzakale eZimbabwe zisithi abaphikisayo babotshwa mahlayana ngenxa yempumela yokhetho kwezinye izigaba engathakazelelwa ngababusayo. Unkosazana Patience Sibanda okunhlanganiso ecubungula ezombusazwe eZimbabwe Democracy Institute uthi akulunganga okwenziwa nguhulumende ngamongameli Emmerson Mnangagwa.
Ngoba nxa ungathi uyananzelela ukuthi kathesi ikakhulu laba abangabe bengena kwezombusazwe uyananzelela ukuthi bahlukunyezwa njalo abahlonitshwa, bayatshaywa, bayabulawa abanye.
Ngesikhathi kulotshwa lolu daba bekukhangelelwe ukuba uKhansila Mashojela uzamiswa phambi kukamantshi eHarare lamhla. UJoseph usecele ukuba akhululwe ngesibambiso sebheyili. EleZimbabwe lisanda ukuqhuba ukhetho olulempumela ephikiswa libandla le-TCCC elithi kwaba lokuqilibezela. Inhlanganiso ezigoqela eSADC, African Union le-European Union lazo zethula imibiko ethi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Umnumzana Mphathiswa Ncube owebandla leZANU-PF onguKhansila kaWard 18 eGwanda South usekhethwe ukuba ngumgcinisihlalo weGwanda Rural District Council esabelweni seMathebeleland South. Ukhetho lolu lwenziwe kulandelwa iziqondiso zemithetho yamadolobho lezabelo. U-Albert Ncube uyalandisa.
Impumela yokhetho lolo luqhutshwe namhla yethulwe ngumnumzana Thulani Moyo obemele usikomithi wesigaba seGwanda.
Silebizo okuthiwa nguStanford Dlala pole 12 votes. Sizokuba lebizo okuthiwa nguMphathiswa Ncube pole 19 votes. Accordingly, uMphathiswa Ncube nguye oba ngucouncil chairperson weGwanda Rural District Council.
UNcube uthi bazasebenza ndawone bengamakhansila ukuze bathuthukise impilo yabahlali bemaphandleni.
Siyasilela kwezinye izinto engiyabe ngizibona ukuthi khona isikakhulu ku-development, yikho lapha engikhangelele kakhulu. Ma sithuthukisa izindawo zethu, imigwaqo, indawo yamagetsi, i-network, sisasalele nje emuva. So ngincedisana le-admin leGwanda nje yonke, ngibona ngathi into le izasihambela kahle.
Ixoxa njalo lo mnumzana Stanford Nkala, ukhansela ka-Ward 1 eGwanda North obengithisana lo Ncube.
Izikhathi eziningi nxa kusenziwa ukhetho lwama-chairpersons, ibandla eliyabe lile nani labantu abaningi yilo elithola uku-chairperson. Akwandanga ukuthi bakhangele i-capacity yomuntu lokunye. Okunye osoko siphambanisa futhi ukuthi bekule quota system yabomama, i-women's quota, ibandla lethu lehlulekile ukuthi lihambise amabizo alabo bantu okutho ukuthi abe-ZANU-PF bangene beyanopost bongisebenzi.
Ukhansela kaWard 10 umnumzana Mandla Nkosi Moyo ukhethwe ukuba ngumsekeli kaNcube. Osakhula uKhansela Linda Moyo oleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lambili 22 okhethwe phansi kwe-women's quota uthi kuyabajabulisa njengabatsha uthi labo sebephethe intambo zombuso.
Isikhathi esiningi ngiyathola ukuthi omama abenelisi ukuthola izikhundla ku-politics ngenxa yokuthi obaba abaningi babe bele ama-resources kakhulu kulathi. So ithuba leli lithuba elihle kakhulu kithi. Siyabonga kakhulu ukuthi lathi njengabomama lisifakile.
IGwanda Rural District Council ilamakhansila angamathumi amathathu lane 31 njalo abangamathumi amabili lane 24 ngabavotelwayo kude abayisikhombisa bangene nge-women's quota. Kusenjalo umeli wedale lephalamende eGwanda North umnumzana Desire Nkala webandla le-TCCC labanye abathathu akade besethezwa umlando wokudabula amagwaliba kamongameli Emmerson Mnangagwa ukukhankasela ukhetho mhlazinhlanu kunywa ngedluleyo batholakale bengelacala namuhla. Umantshi uCharity Maphosa esethula isinqumo sakhe uthe akula bufakazi obukhomba ukuthi abane laba badala leli cala. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngiseGwanda, ngingu-Albert Ncube.
لا lanxa amapolisa elomlando wokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokugxile impande eZimbabwe. Amanye alawa mapolisa kanye lamasotsha abikwa esesebenzisa lezi zidakamizwa ngobunengi. Unokuthaba Dlamini usipha lolu daba.
Lokhu kuphume emhlanganweni wengcwethi zezempila kahle kunhlangothi zikahulumende ezehlukeneyo osungulwe ngomvulo eVictoria Falls wagqitshwa namuhla. Umhlangano lo ubungokuxoxisana lokucebisana ngodubo lokusetshenziswa kwezidakamizwa osokubhahe eZimbabwe yonke jikelele ikakhulu kwabasakhulayo. Lanxa kungelamanani abambekayo aveziweyo ngamapolisa lamasotsha asebenzisa izidakamizwa, omkhulu wemanyame eBase Hospital uDr. Jones Mombeyarara ukhuthaze inhlangothi zikahulumende ukuthi zithathele amanyathela abezomvikela laba abasebenzisa okudakayo esithi sebesehlisa izinga lokuqhutshwa komsebenzi. Umhlangano lo utshelwe njalo ukuthi emajele sokugcwele abantu ababulawa ngumkhuhlane wengqondo ngenxa yezidakamizwa kanye lokuthi intsha esukela kuminyaka elithumi lanhlanu 15 kusiya kwabangamathumi amathathu lanhlanu 35 yiyo ephatheka kakhulu kulolu daba osokudale ukuthi inani labagula umkhuhlane wengqondo likhuphuke ezibhedlela. Esipha umzekeliso wezibotshwa ezisechikurubi maximum prison eHarare, umqondisi omkhulu wezempila kahle kulijele umnumzana Evidence Gakha uthi sebedlula amakhulu amahlanu abalaliswe kulindawo okulenani athe seliqonge kakhulu.
What is happening out there is we live with our brothers and sisters who are abusing these substances. When we become tired of them, we abuse these things and they end up in them.
Okwenzakala endaweni lezi ukuthi siphila labo dadewethu labafowethu asebaphambazeka ingqondo. Imuli zathi zikubona sekunjalo zadinwa zabaletha kithi ngesikhathi lati singelanzuzo eneleyo. Sikhuluma kanje eChikurubi ithwele abedlula 500, yona ifuze ingedluli inani le 150. Asambeni phandle siyekhankasela okwehlisa lokho.
Amazwi kaGakha agcizelelwe ngobona ngezemajele esigabeni seChinoyi unkosikazi Dendai Mushariwa, yena othe udlakela solubhahile emajele ngenxa yabagula umkhuhlane wengqondo.
They will be violent to other inmates and they won't be having appetite to take food, so they end up having pellagra or scurvy.
Baba lodlakela kakhulu kwezinye izibotshwa njalo lokudla bayala okugcina kudala ukuthi bebe leminye imikhuhlane kanye lokuzaqa kwemizimba.
Ekhuluma emhlanganweni munye obona ngezempila kahle kukhansili yeVictoria Falls umnumzana Michael Ncube uthe kulophenyo oluveza ukuba izidakamizwa sezigxilile kuleli dolobho.
Almost in like in every 40 houses phose estradini esilezindlezi ngu-40 kungaphose kube labantu ababizwa ngathiwa ama-addicts, laba abasebengasakwanisi ukuphila ngaphandle kwezidakamizwa phose to abantu in that street. And njalo siye sananzelela ukuthi maningi nje ama-drugs asetshenziswayo ahlanganiswe mbanje o-Christmas. Ama-drugs la amanye asekhona la abantu abakuzihlanganisela ukuthi ngokwesibonelo i-orange crush naleyana beyihlanganise labo Cerevita.
Obemele amapholisa usuperintendent Edmore Runganga uthi izidakamizwa ezisetshenziswa kakhulu zigoqela njengu imbanje i-crystal meth kanye lomuthi wokukhwehlela.
Now we go on to the factors leading to substance abuse. Family issues, just energy, pressure,
lokhu kubangelwa yizimpi zemdenini, ukudideka kwengqondo, ukuyengwa kanye lokuzikholisisa ecansini kanye lokungaphatheki emsebenzini.
Ukuze kwehliswe udubo lolu, ingcishi lezi zihlomisane ngendlela ezehlukeneyo ezingathathwa, nango njalo Uncube.
Kulesidinga ukuthi sibe lama-rehab centers abakhona khonapha eVictoria Falls, ngoba nxa sikhangela i-cost ye-rehabilitation is very high. Ngokwesibonelo nxa abakutshoyo bathi phose i-cost yakhona per month kungakhosta from 450 to 800 US dollars ilokho. So sesingakhangela futhi abantu banaba abasebenzisa ama-drugs kuhlanganisa lalabo bavela emizini epoor.
Amapholisa athi kusukela ngenyanga kaNhlolanja kusiyabamba uMabasa abophe abantu abedlula inkulungwane eziyizinkulungwane 6156 abathengisa izidakamizwa lezi njalo babutha inani lamadola akuleli eledlula izigidi zenkulungwane ezine 438 million. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Isigodlo sikaMongameli Joe Biden weMelika sithi yikudlala nje ipolitiki inyathelo eselithethwe ngumlawuli wedale lePhalamende eleHouse of Representatives elokuvulela uBiden uphenyo i-impeachment ngesiNgisi phezu kwamacala enkohlakalo aphathelane lamabhizimusi endodana yakhe uHunter awetheswa ngabebandla eliphikisayo elamaRepublicans. Umlawuli weHouse of Representatives umnumzana Kevin McCarthy wazise izolo ukuthi leli dale lona elilawulwa ngamaRepublicans lizaphenya kabanzi ukuba uBiden waphatheka kumisebenzi yenkohlakalo waphatheka yini kumisebenzi yenkohlakalo lokuthi waqamba amanga na ngokwala ukuthi waphatheka kumihlangano yamabhizimusi endodana yakhe. Kodwa isikhulumeli seWhite House umnumzana Ian Sams eloba enkundleni ye-X eyayisaziwa ngokuthi Twitter uthe amaRepublicans adlala ipolitiki ngokuvulela uBiden amacala angekhoyo ngoba so kulesikhathi iPhalamende yacubungula lolu daba kodwa yathola uBiden emsulwa. Oke waba ngumongameli weMelika phambilini kukaBiden umnumzana Donald Trump laye wake wathonisiswa ngamacala iPhalamende kodwa watholakala emsulwa ngemva kokuvikelwa ngabebandla lakhe elamaRepublicans. Ukuhlaziya udaba lukaBiden isixoxelo lwela amalungelo oluntu njalo elandela ezombusazwe zeMelika umnumzana Tifa Dube.
Esifisa ukuthi sikubone noma ngathi uZulu wonke afisa ukuthi akubone ukuthi akube nobufakazi obusegcekeni obutshengisela sobala ukuthi umnumzana laphana uJoe Biden waba mhlambe waba lokuchaya indiva izinto ezimbi ezebhizinisi lomntana ke ezasenzakala noma ngithi iprotection ayenzayo ekuthenini ukuthi umntana ke angabi prosecuted ezintweni ezimbi ayezenza kubhizinisi. Nxa bengaletha lobo bufakazi kuyabe ukuthi kuqondile ukuthi baqhubekele phambili nge-impeachment. Ngoba nxa ukuthi umuntu nxa engena e-ofisini lokuyakhokhela abantu babunkomo kufanele ukuthi ayikhokhela elandela isimiso esikhona ku-constitution kodwa engagcini esebenzisa izimiso zokuthi ama-personalities akanjani. Ngoba kwakuqakathekile ukuthi atshengisele ubukhokheli bakhe ubuholi bakhe obuqotho nxa ukuthi umntana ke esenza izinto ezingekho endleleni eziqondileyo wayefanele ukuthi kube nguye oqala otshengisela ukuthi yena inkohlakalo akasebenzisa.
UTrump laye sabona evulelwa amacala lidale lePhalamende likhokhelwa ngamaDemocrats. Osokusenziwa ngamaRepublicans lokhu singathi yikuphindisela yini njengokutsho kwabanye kumbe kulecala elikhona?
Impica badala lekhona babunkomo njengoba sazi ukuthi kwezopolitiki kuba kukhona okuningi okuthize okwenzakalayo kodwa esingakuboni ngelihlo lenyama kodwa esikubona ngelihlo lengqondo. Lokhu esikubona indlela ama-Republicans ahlongoza ngayo impeachment lay kubonisa sengathi kukhona okungazanga kwabajabulisa ngesikhathi impeachment eyenziwayo laphana kumnumzana uDonald Trump. Ngoba nxa sithi siyakhangela yibo kakhulu abayiphushayo kathesi impeachment leyi ngoba ama-Democrats balutshwana abatshengisela ukuthi bahambisana le impeachment leyi. Kungenzakala ukuthi kungabe kuwukuthi lapha sekuyikukweyisa lokhu okwenzakalayo lo owayebaphethe ngaleso sikhathi umnumzana uDonald Trump ongumuntu osabekwela amacala lakathesi. Kungabe kuwukuthi izindlela ezinye asebezama ukuthi labo babuyisele okubuhlungu lobo abakuzwayo ngaleso sikhathi. Ngoba asingakhohlwa ukuthi uDonald Trump njengoba kathesi ehlongozele ukuthi abuyele njalo abe ngumongameli baningi abamlandelayo ingakho baningi lokho bamvotela ukuthi abuyele kulesana isikhundla. Yiko okwenza ukuthi baqhubeke bephusha i-agenda yakhe eka Donald Trump ukuthi babuyisele induku labezavela khona.
Umnumzana Tifa Dube ulwela amalungelo oluntu futhi ulandela ezombusazwe zeMelika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe namuhla sixoxa lomnumzana Thamsanqa Mpofu okunkampani yabatsha abonga asebekhulile kwele Bhilitane eYorkshire and Humber Health Alliance West. Nangu exoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Abantu benza kanje. Now we send the link and abantu ba apply through that link. Then we pick the name from abantu na wabese send them applications. Then from there we invite them for my interviews. Then we go through process yonke. Masa sibona ukuthi umuntu wangkhona uyakwalify ukuthi eze abuyezosebenza lapha. Kodwa khona lapho futhi kunese sokunanzelela ukuthi abantu bazithi abanalo iqiniso. Siyavumelana, umtshele imithetho efunekayo lapha, umtshele ama-requirements afunekayo ngapha. Avume nesekhaya atholakho konke, kanti masa besika ngapha uthole ukuthi abalakho. Ngoba kwezinto ezinje, kumele ube le certificate of nursing leyo, ube le certificate of attachment, so ukuthi uwa involved ku-care, uyakwazi ukuthi ukhuluma ngani, ngoba ukwenzile kule nto ezinike ezinvolved, like hosting, uyakwazi ukuhosta what. Kuso siba le-license driving, lapho sile problem kakhulu khona lapho kuma-driving license khona la. Ngoba lo msebenzi wethu ngapha ufuna umuntu otshayelayo. Yokuthola abantu abaningi bekhala mase befika lapha abadrive and ngolomsebenzi wethu ufuna umuntu ohamba ngenyawo. So abantu bagcina benikeza abantu abanama-license umsebenzi. Uthola ukuthi abahamba ngezinyawo abasathola ama-shift. Yikubona sibekhala ezikhathini ezinye ukuthi ha mina nginama-shift, mina kunje. Abalikhuluma iqiniso ngoba uma esuka ngale khaya uyabe thola i-license. Uma esefika lapha sakwazi khona loku-drive. Then thina sesenza kanjani? So mina ngivuke mina ekuseni ngiyethola ndrive umuntu ngale emsebenzini yena esenza imali. Kanti mina kumele ngibe khona ngenza umsebenzi omunye la. But sizibona sesibhizi sesidrive nala bantu esiyabe sikhulume nabo kahle besuke ekhaya ukuthi uyadrive. Kade angiyadrive umuntu ka-drive. Yinto engesilayo.
So manje-ke nxa sokunjalo kugcina kuhamba njani? Kugcina babuyela ekhaya kumbe sokutheni?
Sokunjalo belapha akula nto esingayenza. Siyazama ngazo zonke indlela ukuthi sibanikeze lokhu zeni i-advice okubana bazame ukuthi ba-drive. Then si-try for all means ukuthi sibancedise ukuthi basebenze ngoba ngeke sibakele bahlale phansi bengasebenzi. Ngoba umthetho we-government uthi wona ma esecalile selapha whether usebenzile kumbe engasebenzanga mina simholise i-40 hours kukhona ku-contract khona lokho. So siyazama for all means ukuthi simfake maybe umuntu benza amadouble lo muntu osebenzayo o-drivayo. Then uthole ukubana lo muntu osabe sesifake njalo ne-driver lo omunye anga-drive kusuka kube yinkinga futhi kuye ngoba uyabe sesiba late lafamele ayenza khona ama-single calls akhe nxa ukuthi use-drive umuntu onga-drive. So umuntu uyangikhona kahle kahle isithwala senzima khona lapho ekudriveni.
Akulabahlale
babe nama-hours.
Ye, siyawuza kakhulu. Akula abanye ababalekayo kumbe umuntu ecine edinga asylum and.
Well, thina besingakabi layo i-situation enjengana leyo. Abantu bebesithi ma sebefuna ukuzihambela bakhulume baswitche bahambe. Besingakabi layo umuntu ositshiya nje athi wasihambele. Umba ahamba edinga ukufuna asylum leyo kwamanje.
Emaphethelweni khonapho-ke abantu bakuxhuma njani?
Okwamanje ngendlela esisebenza ngakhona angithandi ukuthwalisa nzima abantu bakithi. Angithandi ukuthatha abantu bakithi babuye la asimasefika la bathole ukuthi angila msebenzi. Ikholile amathenda akhona manje ukuthi umsebenzi uyavulakala. Sisazofaka advertise, send ama-links abantu ba-apply. But okwamanje besisathatha local ngoba sila ukuthatha local abantu abasifishayo. Abantu ababuya ngama-student abafuna ukusebenza, things like that. Besikhethe recently nje a few people ukuthi babuye bazosebenza. Ngoba si-avoida ukuthi sithathe abantu ekhaya babuyela basuke bahlupheka ngoba ungakhangele umumo okhona ebantwini abaningi. Abanye bashiye abantwana, omunye wabuya nonkosikazi wakhe, omkakhe, things like that. Basike lapho basuswele ama-hours. Ngapho bala ama-rent to pay. Bahlale ezindlini kumele babhadale. Ama-rent alapha ngapha e-UK ama-rent angikhona phezulu kakhulu. Ngale khaya kumele babhadalele abantwana ama-school fees. So bazakwenelisa kanjani khona lokho umuntu engela ama-hours lapha ukuthi abhadale i-rent. Kumele athumele imali ekhaya. So we don't just tell abantu amanga ukuthi hey, wozani. Besiyathatha what in sake of just grabbing money from people. No, we don't want that.
umnumzana Thamsanqa Mpofu ukuhlanganiso eqhatha abonga asebekhulile kwele Bilithane eYorkshire and Humber Health Alliance West obexoxa lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Bradford khonale kwele Bilithane. Unkosikazi Phindile Gosha owenhlanganiso ye Startup Greenhouse Academy uthi uhlose ukuguqula impilo yabasakhulayo labesifazana abasemaphandleni ngokubafundisa amabhizimusi kanye lokubaxhumanisa lemikambo yokuthengisela impahla yabo. Unkosikazi Gosha uqhuba njalo inhlelo zokuphathisa abantwana besikolo abaku Grade 7 kusiya kuzifundo zesigaba sika Form 6. Nangu exoxa lo Taboka Ncube we Studio 7.
Si Startup Greenhouse Academy sisebenzisana labantu abatsha, labantu abangomama ikakhulukazi abasemakhaya, sibafundisa lokubonisana ukuthi amabhizinesi bengawaqala njani lokuthi yini abangakwenza ukuthi amabhizinesi lawo akhule kusukela ku-register i-business lokuthi umuntu into yabe ezithengisa kumbe yabe kuyenza kuyazakale njalo kuthengeke ebantwini.
Bona abantwana abanengi abavela eMathebeleland beyibo ababaleka besiyasebenza eSouth Africa, abanye besasesikolo, abanye besasebancane. Udubo lolu ubona ngani lungancedwa yini yiproject yakho le?
Abantwana abaningi abayekela isikolo, abaningi besiyadinga imisebenzi eSouth Africa, sibona engathi program yethu le career coaching and career mapping ingabancedisa ngoba luhlelo olusebenza labantwana abaku grade 7 o form 4 lama 3rd year ase university sebesibancedisa nge career advice. So i career coaching yasebesibancedisa ngayo ukuthi ekufundeni kwabo bezizwe belomfutho ukuthi kule misebenzi eminingi abangayiyenza njalo kuningi abangakufundela noma kuyabe kungekho lapha eZimbabwe kodwa nje globally kulama opportunity amaningi abangawafundela lokuwayenza. So iprogram lesikhangelele ukuthi ingancedisa ikakhulukazi abancane abasesikolo abasuka belahle ithemba ngokubona ukuthi maybe yabo kungela msebenzi ekhona kodwa sithi imisebenzi yabo ikhona noma ingekho lapha eZimbabwe.
Lo ngunkosikazi Phindile Gosha, umqondisi wenhlanganiso ye-Startup Greenhouse Academy obekhuluma ecingweni loTaboka Ncube we-Studio 7. Kuhlelo Live Talk Diaspora Forum namuhla sixoxa ngodaba lwabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe ikakhulu kwele South Africa. Siziqhibeke ngebezihamba phambili. Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leTRC unkosazana Maureen Kademaunga ukhulule namuhla ngemva kokuba abatshutshisi bechithe icala alibotshelwe izolo elokuzama ukubulala ilunga leZANU-PF ngemva kokuswelakala kobufakazi. Abakhokheli bezomvikela bathi kulamasotsha lamapholisa asebenzisa izidakamizwa lokunatha utshwala obubizwa ngokuthi intshenku. Kwanele Mthwakazi, likhumbule luyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Ndafupatile.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.